ukuhamba kukamnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yamaBritish bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikoqiniso iCommonwealth iposition yabo siyayazi iCommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation icorruption and other bad things abazenzayo azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza so it's a propaganda nje abayichoyo njalo I re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kamnanga kwa le Commonwealth eqhakathekileyo I re-engagement with the citizens we must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangachaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma political activities abafuna kuwo so uyabe khuluma nje laye ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqhakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqhakathekileyo umnango kubehlaliswa emvaleli esikhava sakhe
ye kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje ku-Commonwealth khonangale uthi kungani kuyavuthwa nje
abe-Commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-Commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo.